Siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuMabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Hayi ngiyananzelela kubana ijustice eZimbabwe kayisebenzi ngoba nxa bekule presentation eclear yipresentation esiyenzileyo sinanzelela ukuthi bayaprotectana. Kube very clear kithi even siqalisa ukuthi bale predetermined judgment.
Umthethwandaba we-Constitutional Court ulahlele khatshana udaba lwabebandla le-MDC Renewal olokuphikisa ukuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamente.
Endaweni eziningi nje kukhanya sokumlilo wakhona nje sibhebhethekile sokubatshaya nje abantu. Nje ngiyezwa bebezama ukuthi bayitoyitoye bacela ukuthi uhulumeni abazivikele base batshaywa-ke ukuthi waye befuna ukutoyitoya ezweni elingayishilela kibo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eDurban zithi sezihlala zizivalele ezindlini ngoba zisesabela impilo zazo. Lanxa umgcini sihlalo womanyano we-African Union Commission uNkosazana Dlamini Zuma isithi ukutshaywa kwabukuza kwele South Africa kubangelwa yizikliwi. Iningi lisola inyathela elithethwe nguhulumente elokuthi izisebenzi zakhe zingabhadalwa imali yamabhonasi kuwona le umnyaka kanye lolandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umthethwandaba waphezulu othetha indaba zesisekelo sombuso oyi-Constitutional Court ulahlele khatshana udaba lwabebandla le-MDC Renewal olokuphikisa ukuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende usithi lolu daba alulasisinto. Intatheli zindaba ethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekwethuleni lesi sinqumo, umahluli omkhulu uChief Justice Godfrey Jikausiku utshela idale ukuba sithethwe ngokubonisana lokuvumelana kwabo bonke beyisitshiyagalolunye engekho ophikisileyo. UJikausiku uthi lolu bekuludaba obeluvele kungamelanga lukhwezwe kuleli dale laphezulu ele-Constitutional Court kungakho kuvunyelenwe ukuba lulahlwe njalo izizathu zizakwaziswa kusikhathi esilandelayo kumagqwetha abemela amacele omabili. Amalunga alahlekelwe yizikhundla edale lephalamende ngemva kokuxotshwa ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai abalisa umnumzana Samuel Siphepha Nkomo basole kakhulu indlela umthethwandaba ophathe ngawo lolu daba.
Hayi ngiyananzelela kubana ijustice eZimbabwe kayisebenzi ngoba nxa bekule presentation eclear yipresentation esiyenzileyo sinanzelela ukuthi bayaprotectana. Kube very clear kithi even siqalisa ukuthi bale predetermined judgment kuthi abasimeleyo bebegrill but abanye laba abamele uspeaker bebengagrill. Kutshengisela ukubana sokule collusion phakathi kukaTsvangirai nezani.
Wengeza uNkomo ethi lesi sinqumo sesigcwalise izifiso zecele le-MDCT zokufuna ukunikeza izikhundla zobukhokheli edale lephalamende kubandla leZANU-PF njengalokho osekusenzakala.
Bafanele bebe happy namhla ukuthi badonetile ama-seats angu-14 kuzani ebevele ele arrangement leZANU. So leyi kimi i-decision ye-politics eZANU but hayi noma kunjalo awulahla umbeleko ngokufela.
Lesi sinqumo esithethwe yi-Constitutional Court siza ngemva kokuba abe-MDC Renewal bekhweze udaba lwabo befuna kuhluzisiswe indlela umlawuli wedale lephalamende aphathe ngayo udaba lokuxabana kwabo labebandla abahlephuka kilo ele-MDCT lapho baxotshwa khona kwabangela ukulahlekelwa kwabo yizikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umgcini sihlalo womanyano we-African Union Commission uNkosazana Dlamini Zuma uthi ukutshaywa kwabokuza kwele South Africa kubangelwa yizikliwi. Lokhu kulandela ukuqhubeka kobudlwangudlwangu kwele South Africa ikakhulu edolobheni leDurban. Lamhla kubekwa amapholisa evimbe idolobho lonke kulandela lolu dlakela osolutshiye abantu abalitshumi lesikhombisa befile, abanye babo betshiswe ngomlilo bephila. Ekhuluma iseWashington DC izolo, uDlamini Zuma uthe lobu budlwangudlwangu sebukhathaza ilizwe lonke. Isizalwane seZimbabwe esihlala eDurban, unkosazana Sengundlela, utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi sebehlala bezivalele ezindlini ngoba besesaba lobu budlwangudlwangu.
Endaweni eziningi nje kukhanya umlilo wakhona nje usubhebhethekile, sokubatshaywa nje abantu, awusaphephile nje lobu hamba.
Khona edolobheni leDurban sizwa kuthiwa lamhlanje bekungani livaliwe, kuyinokuzwileyo ngedolobheni?
Ngike ngezwa bebezama ukuthi bayitoyitoye bacela ukuthi uhulumeni abavikele, base batshaywa-ke ukuthi waye befuna ukutoyitoya ezweni elingayishilela kibo. Akukho okuningi okwenzakalayo but batshaywa abantu and kunzima ngoba sokunzima ukuthi uphume uhambe. Lami nje ngesaba ukuphuma ngiye emashopu ngoba uyathusithi ukuthi uyaphuma ugcine suhlanganele mbila zithutha khona la. Babe ungakwazi phela ukuthi namhlanje batshaya kuphi, namhlanje batshaya kuphi. Kahle kahle mina ngicabanga ukuthi asozinophobia le yizigebengu nje ezifuna ukuthatha ama-chance.
Ubona abanye izizalwane zakwele South Africa njengoba usithi kukhanya lezi zigebengu, bathini bona abanye?
Mina sengike ngahlangana labo kabavumelani lapho. Bayakusola kakhulu ukuthi indaba abantu befuna besilwa lamanye ama-Afrika estate babambisane. Loba ngabe omunye nje ngike ngamuzwe ekukhuluma namhlanje ukuthi indaba bengabaxotsha abantu bazihambele lento zabo, bahambe bephephile than ukuthi babatshaye. Ngoba nxa bebatshaya bebathathela lezi nto zabo sokuyikubhekengu lobo. Kodwa ngabe babadedela nje bazihambele, babatshele ukuthi hayi phumani lihambe. Ngoba eqinisweni vele abasabafuni abantu bangaphandle, kuyabonakala lokhu. Noma ngabe bazama ukucitsha umlilo kodwa ababafuni.
Kungakubangelwa yini ukuthi bengabafuni?
Angazisiqoqela kakhulu kodwa engikuzwayo ukuthi babathathela umsebenzi. Bathathela umsebenzi siphinde bathi siyabatshontshela, siyangcolisa ilizwe labo. Okuningi nje angikwazi kodwa khona lokho nje kuphela yikho engikwaziyo enguzwileyo.
Lo ngunkosazana Sengundlela, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseDurban khonale eSouth Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iningi selisole inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi izisebenzi zakhe zingabhadalwa imali yamabhonasi kuwona lo umnyaka kanye lolandelayo, lisithi lokhu kuveza sobala ukuthi usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Esethulela intatheli izindaba lumbiko izolo eHarare, umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthe imali yamabhonasi izasetshenziswa ukuthuthukisa inhlelo zikahulumende ezigoqela uhlelo lwezemasethi ezikhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Umnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta, uthi bazalobela uhulumende incwadi ngenjongo yokuxoxisana laye ngalolu daba.
Umnumzana Chidamasa wenze ubuchapha obukhulu ukuthi amemezele kumphakathi engazange axoxisane lezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lwebonus. Esesula into ebikholiswa izisebenzi phosa okweminyaka engamathumi amanye nanye. Osokusitsho ukuthi phakathi kweminyaka engamathumi amathathu lanhlanu izitole uzibuse, uhulumende khona ecabanga ngokwesula ibonus. Lokho sokutshengisela ukuthi uhulumende lo kathembakalanga. Nakuphela usesesula okunye okube kuyizinzuzo kwezisebenzi ekwesulwa mahlayana, okuyinto engaletha ukuntenga ntenga ngobuhlobo obuphakathi kwezisebenzi kanye nomphathi wazo.
Ngokusemthethweni bekufanele ukuthi uhulumende aqale akhulumisane lani kumbe hayi bekuyabe kuyikuphongula ihlonipha nje.
Umthetho odanisa kakhulu ukuthi uhulumende akazange ahloniphe lokho akubumbayo yena. Nangu phela uhulumende nxa sikhangela umgomo wokubuswa kwesisekelo sombuso uthi wona lapha nxa enika amandla ku-Public Service Commission uthi i-commission kayifake iholo lezisebenzi iligume, kodwa nxa iliquma iholo lezisebenzi kanye nama-benefits kayibuye njalo iqondiswe ngu-Section 65 onguye okhangela ngamalungelo ezisebenzi. Ngaphansi kwalolo hlelo sithole ukuthi uhulumende kumele ukuthi ngaye uyabumba inkundla ezaxoxisana nayo.
Kodwa sesikhangela izizathu azibeka phambili umnumzana Chinamasa ezokuthi lokhu kuzavuselela umnotho welizwe.
Bengingayithemba le nkulumo nxa ebethe waxoxisana lami ngakho, ngoba kuyinto esiyibumbe sisonke.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla seZimta bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. KuStudio 7 Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Namuhla uNtungameli Nkomo lo Thathenda Gumbo bazabe bakhangela ukuthi abasakhulayo balibona njani ilanga lokunanza uzibuse eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli osanda ukukhethwa kwele Nigeria uMuhammadu Buhari uthi angeke athembisa ukuthi uhulumende wakhe uza kwenelisa ukudinga lokuhlenga amantombazana edlula amakhulu amabili athunjwa ngamalo ecatsha awesimoslem edlulisa amalawulo aweBoko Haram emaphandleni aweChibok ngomnyaka opheleleyo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa koluntu eHuman Rights Watch ithi umhlaba kumele ubambe ngamandla ele North Korea ngelanga lokunanza imisebenzi komkhokheli wakuqala walelo lizwe uKim Sang ukuthi lelo lizwe lihloniphe amalungelo abantu njalo lichiyane lomkhuba wokuhlukuluza abalembono ephikisana lohulumende elizweni.
Yemuqaleni sasilethemba babengene bekichima babethincane lendaba bazoyiqedi pelichinya.
Ukusilela kosekelo emsebenzini yohlangothi lwezemfundo eZimbabwe oluvela kuhulumende kubikwa kuyiyo imbangela enkulu ebuyisela emuva intuthuko yesizwe ngesikhathi ilizwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lanhlane lathola uzibuse. Intathe yezindaba ethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ukubhidlika komnotho welizwe okuqhubekela phambili sokubangele ukuba inkulungwane lenkulungwane zabantu okugoqela labalemfundo yaphezulu abaphuma emakolijini aphezulu kuleli baphile ngokuthengisa ezitaladeni lasemkambo ngoba imisebenzi ingasatholakali. Umnumzana Trust nobu wenhlanganiso ye-Youth Agenda Trust othe noma uhulumende esungule kakuhle sithola uzibuse ngokuvula izikolo eziningi wagcina esehluleka ukusekela imisebenzi yemfundo ngokuzayo lokwandulela imisebenzi engatholwa izifundi ziqeda izifundo zazo zaphezulu. Ethi inhlanganiso yakhe imangaliswa yikwanda kwabatsha abayabe bephutshe izifundo abafuna uncedo lokusungula amaprojekti ngoba bengela misebenzi.
Sathi sikhalisa uhlelo nalolu sakungase sithola ama business proposals amaningi kakhulu ukudlula imali sasilayo yiko sakunga futhi sesibanike imali elutshwane ukwenza ukuthi siphathise abangani baningi.
Uthi imfundo esilayo okwamanje ayisaphathisi ilizwe kangako ngoba iningi labantu ligcina liphuma elizweni lisiyasebenzela kwamanye amazwe ngoba imisebenzi ingekho eZimbabwe. Umnumzana Simbarashimoyo wenhlanganiso ye-Student Solidarity Trust uthi inkinga yikuba uhulumende wagcina elahleka wehluleka ukusekela ezemfundo ngemali osokuthiya abazali bengenelisa ukubhadalela abantwana babo izikolo njalo lezifundi zasemayunivesithi zithole nzima ukuba zithole imfundo. kodwa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kumele kube lilungelo lomuntu wonke ukuthi ayithole imfundo ye primary ingelambadalo. Uhulumende aphinde esekele lemfundo yaphezulu. Umnumzana Thomas Kamore oyisifundi uthi sokudingakala ukuba imfundo ihlanganisele ezemidlalo. Ethema University akuleli akhanya esalela kulolu daba.
Ifanele ukuthi ama sports akhona e-university but indlela ayenziwa ngayo engathuthukiswa aye phambili. Ngakhangela ukuthi e-South Africa ifanele ukuthi ama university awo alama team a computer kuma Premier League even ibhora, athletics and everything. Sina sithi asibe ne support for ama university institutions. Uve Dr. Tawaya Mure Obenjani Mwararu coming from the ranks as a university sports department. Why is it now asa producer abantu abanjalo?
Umoyo uthi Student Solidarity Trust yayisola kakhulu imbiko kamphathintambo wezemfundo yokuba sebezabhatalisa imali yemihloliso ezifundweni zika-grade 7, ethi lokhu yikho okubulala intuthuko yesizwe, ethi bakhankasela ukuba lezi fundo ze-university zifundwe kungelambhadalo eZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yeZimcatchNet umnumzana Thuthani Moyo uthi imfundo yemisebenzi yezandla ogoqela lomculo okufundelwa ngabanye kulezi nsuku bephila ngakho kuqakathekile ukuba kukhuthazwe kulezi nsuku.
Mina ngombono wami iminyaka engamashumi amabili elandelayo ngibona i-education izabuyela kufamily kumuli njengoba kwenzeka kudaladala ukuthi khona abadala babezifundisela abantwana babo njengeama-trade. Nxa kungumuntu obazisikeyo wayebazisikeyo wayeenza izitulo enza izitulo.
Uthi ukusilela kosekelo lwemali kwezemfundo kungaqhubekela phambili ubona imfundo ikakhulu primary isibuyela kubazali ngoba sokule ntuthuko enkulu kwezemitshina yetechnology ebengenelisa ukuyisebenzisa ukuzifundisela abantu babo. Ingcitshi zithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe alitshumi emazweni angezansi yenkangala yeSahara elibalekelwa yizizalwane eziningi kakhulu zisiyasebenza kwamanye amazwe. Liphakathi kwamazwe afana leMali, Burkina Faso, Ghana, Eritrea, Nigeria, Mozambique, Sudan, le DRC. Inhlolisiso yenhlanganiso ye-National Human Resource Survey yomnyaka ka-2006 yatshengisa ukuba isilinganiso ezingamajumi ayithoba mine mbili ekhulwini 80% sabodokotela, abongi labongikazi, ama-pharmacists lama-radiographers afundela umsebenzi kuleli ngomnyaka ka-1980 ayesechiye umsebenzi aphumelizweni sifika kumnyaka yabo-2000. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Selokho sikudaba lokuthola kazibuse. Abasakhulayo bathi kulutshwana ukuthakazelelwa ngekhefu lokuthola uzibuse ngoba kungela nkululeko egcweleyo elizweni, kanti njalo le misebenzi ayitholakali. Wokhokhela ugatsha lwabatsha kwe-MDC ekhokhelwa umnumzana Wishman Ncube, umnumzana Disen Bajila uthi lanxa kukuhle ukuthi ilizwe selibuswa ngabensundu, kubi ukuthi uZulu weZimbabwe uqhubeka ithwele nzima ngaphansi kombuso weZANU-PF.
Kulutshwana njengelizwe esingaba lakho ukuthi sikuthakazele okwakuqala kade kule ndaba esegudini yokuthi abantwana baseZimbabwe kanye nabamanye amazwe ase-Afrika bahlukunyezwe babulawa izizalwane ze-South Africa kufaka babuyele emazweni abo. Konke khona lokho yizinto ezisihlukumezayo njengelizwe bekufuze ukuthi ilanga lekuthi iZimbabwe ikule 35 years ikhululekile. Ma kulabantu abangekhoyo elizweni sekube ngabantu abalutshwane kakhulu, hayi khona ama-million lawa esilawa kade.
Amaqhawe afana labonkomo, omasuku, omsika, omjuru labanye, otongogara badlala indima yabo ngesikhathi sabo. Lina njengabasakhulayo abakathesi mlandu bani lila?
Labo siyababonga njalo siyabahlonipha ukuthi badlala eyabindiwe. Ngokubona kwami izinto okufuze ukuthi nganamhlanje kusingu 2015 sikhangelana ngazo izinto ezifike ngokuthi kuyini esingakwenza ukukhulisa umkhono welizwe, kuyini esingakwenza ukuyi-introducer lokho kuthiwa yi-innovation, ukuthi abantu bathengise ubuciko ngokwemithini yakulezi nsuku, kuyini okungenzakala sikhangele ukuthi amanzi atholakale ngendlela ezilula. Yikho kathesi okusadingakala ukuthi uzibuse silaye, siyabonga ukuthi uzibuse ukhona, siyabonga labo bamukelayo, esikudingayo kathesi inkululeko yiyo esingakayitholi.
Umnumzana Disen Bajila, umkhokheli wabasakhulayo kwe-MDC ekhokhelwa umnumzana Wishman Ncube, ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo e-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Untungameli uphinde wahlaziya indima eyadlalwa yizakhamizi zemaphandleni kumzabalazo wokulwisana lombuso wengcindezelo.
Abaningi bayavumelana ekuthini ngabe uZulu emaphandleni wayengekho kwakungasoze kube lula kwababephethe impopo besilwa empini yenkululeko. Nanku ukudla babekuthola kuZulu kanye lolunye uncedo olutshiyeneyo olufana lezigqoko. Kwakungelula ngoba esikhathini esiningi abemaphandleni babezithola bephakathi kwelitshe lempokodo njengokutsho kukamnumzana James Sibanda yena owayesemaphandleni eGwanda ngaleso sikhathi.
Emaphandleni kulapho okwakuzima khona ngoba wawusehluleka lokuthi uhambe egangeni ungakwazi ukuthi uzahlangana nabelungu kumbe uhlangane lalabo esasithi ngamagorila. Ungakwazi ukuthi lo muntu engihlangana laye khathesi muphi, uzangibuza ukuthi obani bangaphi.
USibanda wathathwa ngabeviyo lezipra esikolo semanama esenza izifundo zikaform 2 labanye abafana bahanjiswa eBotswana ukuyalolonga. Uthi uyadana kakhulu ngoba akuhambela empini kakuboni kanti njalo uZulu emaphandleni laye kananzwa nguhulumende.
Ukuze babe semahofisini babopha amathaye kungenxa yezivindi zethu esazinikelayo ukuthi sishiye izihlobo zethu abantwabethu siye egangeni silwela wonke umuntu. Impilo esiyilwela ukuthi lo mntwana ozazalwa ngo-230 loba lathi maybe sabe sesifile kumbe sesiphila uzathola inkululeko elegazi elichitheke ngentanga yethu singakhethile umhlobo.
Amazwi kaSibanda agcizelelwe ngumnumzana Morris Mathobela owebhinga laye owachapha ukuyalolonga eZambia lapho akumbula khona bebhonjwa ngamasotsha kaSmith besenkambeni ababelolongela kuzo.
Kwakuliwa, kwakungachiphanga, kwakuthi ngazingenile zingangena ngo-5 ntambama zizathi azibuye ekuseni ngama-9 ngase ziqoqa izidumbu zizongena zibhombe futhi akuchitheke singabi kuhle, chithe igazi kungabi kuhle.
UMathobela uthi uyadana nxa ekhumbula ngamaqhawe afa elwela uzibuse.
Ukulwa kwempi silahlekelwa ngabafowethu sisegangeni, abanye belimala, abanye bebhonjwa, asachithekelwa imphefumulo eminingi kakhulu.
Unkosikazi Angelina Moyo owebhinga uthi isigaba sakhe sisalela muva njalo kaziboni izithelo zikazibuse.
Baba asinamsebenzi njengakithi, ngathi indawo yakithi le ebhinza ngapha sithila njengenyamazana vele siphansi kakhulu, asinamgwaqo izibhedlela siphansi.
Imbongi yentalale eGwanda omnumzana Nqindi Lerato Ndlovu laye ukhala ngemisebenzi.
Okushota nje imisebenzi yengani iyashota. Hayi thina sesikhule singabadala njengokukhuluma ngisithi segregation. Hayi abantu abambakula lapha abakhona, abanye baseGoli, abanye bakhona pha emaplazini bagebha amagwili eGoli lapha. Yibo abantu abahluphekayo. Thina abadala hayi sekudlulile kithi, kodwa hayi nje akukho konke, kodwa besisungazikolo zeyiphuva konke, kube namagesi, kube namakhompyutha, kodwa kuyalwiswa. Okunye okuncanyana kuyakhanya ukuthi nje umthombo okhona ukuthi ugobhoza njani awo ngeke waba lolwazi kakhulu.
Ababekhona ngaleso sikhathi kunengi abakukhumbulayo, kungaba yikuhlukuluzwa kumbe ukubona igazi lichitheka kumbe ukulahlekelwa izihlobo labangane. Nanku okukhunjulwa nguNqindi Lerato Ndlovu.
Ngiyakhumbula kwathi ngelinye ilanga nje kwakuseke umnandi, ngingumuntu ongani kulanje ekhaya esigayi sebesidizili, ngathatha amabele ngathi ngiyagayisa entalale, ngacacamba emacaceni entaba abayibiza abathi kuseyichongwe kundawo okuthiwa kuseshanga ngapha, lapho engagithi makathi isidumba ngathi ngifike ekhaya ngathola kungenampupu, ngalala ngingadlanga, ngathola sithithikele, ngathola kungelwazi omunye abafana babaye basuka amadola amajini edabukile o-akhela abavele selephethe emlonyeni iyakhala ekuseni kwazi kwachaya isikhathi zika-9.
Iningi lithi zingamaqhawe izakhamizi zemaphandleni lanxa zingayanga empini ngoba zaziphathisa abalweli bempi yenkululeko ngendlela ezitshiyeneyo. Okusalayo kutsho iningi yikuthi uhulumende aqalise ukunanza izakhamizi zemaphandleni njalo ethuthukise izigaba uZulu abe lezibhedlela ezilemithi, ilungiswe imigwaqo, izakhamizi zitholiswe konke okumqoka okudingakalayo empilweni. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington, nginguNtungameli Nkomo.
Ilanga likaZibuse lisho okuchiyeneyo kuZulu weZimbabwe, kodwa okukodwa wonke umuntu athi kwenzakala kwenzakala ukuthola uZibuse. Kodwa uZibuse lo kalithanga izithelo ezazikhangelelwe ngabaningi. Wake wakhokhela abalwa impi yenkululeko uMnumzana Jabulani Sibanda. Utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kuningi osokwabangela ukuthi uZibuse abe yize leze nje kuphela.
Ngenye indlela i-independence le ebuyayo ibuya kulokuhonona kubandla elibusayo elawina ama-election ngokubambana, but ukubambana khonokho kwasokudabukana phakathi kungasenzwanga kuhle ukusuthisa bonke abantu ku-Congress. Okwesibili, i-constitution yenhlanganiso ikhangelelwe ukuthi kungonakala phakathi kwamalunga ayo. Kuyathathwa i-constitution ye-party ikhangele ilandelwe ukuqondisisa izinto ezingekho. Lo onweyo abize lo okhangelelwe ukubana wonile azozimela azikhulumele ukubana kwenze njani, abe sesicakala elecala ngezizathu zobufakazi obukhona, laye abe lobufakazi obenza abone ukuthi kube sokubonakala ekuphileni ukuhambe njani. Manje akuseyikho okukhona lokho. Osokukhona ukuthi abasebenamandla emhlanganisweni bayakutshela nje ungekho ubana ngasothi kuxothile ngesikucabangelayo kumbe ngesikuzwileyo kumbe ngesikudinge sisodwa. Ngenye indlela ongumpholisa nguye osengumthutshisi, nguye futhi osengumahluli. Wena awuvela udingakali nje lokuthi ube khona uzokhuluma ukuthi ubungaphi, kwenzakale njani, uniko bakho ubufakazi ngendlela obona ngayo. Lokho-ke kwenza independence ingabi sabamnandi.
Manje pho nxa ukhangela ukubana siZibuse kweminyaka esiyi-35, nxa sesikhangela eyi-35 ezayo, ubona ngani kuzayo kunjani la?
Akhesike sokutshengisa ukuthi kunengozi lapho esiya khona. Ikusasa yelizwe ayisakhangelelikanga ukubana izakuma iqinile ngendlela ebiye yona izolo. Kola mandla enhlanganiso usengakuthatha nje akufake edele nje kumbe nje aqothe nje. Usole lokuthi aphila kubani ngoba aphila ecourt ephezulu kwale ekuthonisisileyo. Kodwa nxaku i-court ise yakuqotha akusela ephezulu ongakakhuluma kiyo, ngoba bonabo bantu abake sidale phansi beseza khonokho yibo futhi ozabafica phambili sebekulindele. Manje-ke kugcina kungasebenzekile, inkululeko iyaphazamiseka ngezinto ezinjalo.
Ke sikhangele uMnumzana Joshua Nkomo owayikhokhela izabhu, abaningi bathi bona nga nguye owabusayo ngo-1980 nga asikho edubeni olunje. Uvumelana layo yini imbono enjalo?
Mina ngikhangelele ukubana izinto ziqondiswe sisiya phambili, asalelwa ukukhangela sisiya emuva. Kodwa kumele sikhangele sisiya emuva, kodwa sibe njongo yokuya phambili. Kuba kunento eziningi ezaphambaniseka ekuqaliseni ezitshengisa kathesi njengobufakazi bokufuna isihlalo okwedlula inkululeko yabantu. Kwakuvunyelweni eLancaster ukubana siyangena kuma-election siyi-patriotic front. Lokho akusenzakalanga lanxa uNkomo ayesefikile, ngoba abanye bafuna ukungena benjalo, okwadala ukuzunguzeka lokuthawa kwabantu endaweni ezishiyeneyo. Njalo sikhangelela futhi ukubana umhlaba khona lapho ubuvele wona umi njani. Okwakuqala, i-ZAP le-ANC e-South Africa ngo-13 August 1967 zazenze ukuthiwa i-Joint Military Command ukuthi siyakulwa sindawonye, ngoba amabhunu asola nge-South Africa ayevele khona e-Rhodesia bethi bavalela i-communism kuZambezi. But sofika leso sikhathi inkululeko yalathi sibuya, kwaba nemihlangano phakathi kwamabhunu e-South Africa labelinye ibandla owayehlanganelwa e-Mozambique, okwakukhangelelwe ukubana amabhunu e-South Africa ayenqineka ngokubana ukuthatha kwezaphu lapha kuzayenza izaphu igcine i-ANC elibandla eliqinileyo kakhulu ekubiseni umbuso we-apartheid. Khonapho kwakunento eziningi ezatshintshayo, kwaba lokukhuluma ukuthi uMargaret Thatcher ukuthi bazanika abambona efanele, but bengakhulumi ukubana lo oyabe efanele kuyini okumenza afanele. So angifuni kubuyela kakhulu ku-1980 kulento ezigcine engingazikhangelelanga.
Lo ngumnumzana Jabulani Sibanda owake wakhokhela inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Hayi-ke singakehlukani-ke sikhangele ebesilazo. Umthethwandaba waphezulu othetha indaba zesisekelo sombuso we-Constitutional Court ulahlele khatshana udaba lwabebandla le-MDC Renewal Team olokuphikisa ukuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamente. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eDurban zithi sezihlalela evalweni ezindlini ngoba zesabela impilo zabo. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.